Intatheni izindaba ezingamachumi amabili bezithe gwaqa eBenside kobulawayo befundiswa ngokuzithapha kanye lokuzivikela engozini ngesikhathi bethapha indaba. Umqeqetshi ekolitshini leMidland State University, umnumzana Clarence Siziba, uchasisa ngokuthi intatheli zindaba zingazivikela njani engozini lapho zisemsebenzini.
Besifundisana nge-safety and security yama-journalist, ongangokuthi bangazivikela njani nxa besenza umsebenzi wabo. Bebekwazi ukuthi kule mthetho e-applya nxa besenza imisebenzi yabo, nxa beyenza beyenze ngohlonzi kodwa bengakompromise i-safety yabo le abantu abasebenza lapho.
Usiziba wengeze ethi isisekelo sombuso weZimbabwe simumethe amalungelo athile entatheli zindaba.
I-constitution iyapha ama-guarantees abo yawento ezigoqela i-bodily integrity, i-privacy, into ezinjalo. Kodwa akutsho ukuthi ama-rights lawa abantu balawo engekho limited. Ayakhona ukulimitheka, so akumelanga abantu bethabe kakhulu bezitshela ukuthi hayi, mina ngile-right ye-access to information, ngile-right yoku-practice and as a media practitioner, usuke u-invade i-privacy yomunye umuntu. Ngoba amalungelo omunye umuntu aqala lapho okuphelela khona wakho and vice versa. So akumelanga ukuthi nxa abantu besenza umsebenzi wabo bebona ingathi amalungelo abo asebenza ewodwa, asebenza lamanye. And so kungangokuthi singathi thina ama-rights are interrelated and njalo are interdependent and njalo are indivisible. So kuqakathekile ukuthi nxa umuntu exercise ama-rights akhe enze sure ukuthi laye kakwenzi ngendlela e-violate ama-rights omunye umuntu.
Intatheli zindaba esebenzela i-Global Press Journal ongene izifundo lezi, unkosikazi Fortune Moyo, uthi imfundiso abayithole namhlanje iqakathekile ekusebenzeni ngesikhathi isimo kwezomnotho lakwezombusazwe elizweni singacaci ukuba siyisima kanjani.
Hayi, imfundiso esithole namhla masikhangele isimo sesizwe kwakathesi mbona ngani iqakathekile njengabonozindaba ukuthi masisebenza sikwanise ukuthi sikwanise ukuthi sisebenze kahle, sikwazi lokuthi lathi sibe kwazi ukuthi maso kusesikhathini esinzima siyenza njani, kwenze ukuthi umsebenzi wethu siqhubeke siwenza loba nje kunganakuqondakali ukuthi uhamba njani. Kodwa thina njengonozindaba sifuna ukuthi sibe lolwazi lokuthi umsebenzi wethu ungaqhubeka phambili njani.
Omunye njalo ongene umhlangano lo wemfundiso eqoqwe ngabemisa Zimbabwe unkosazana Brenda Lulu Harris osebenzela inhlanganiso eyesites.
Sifunde ngamalungelo ethu esilawo njengama-journalist ukuthi nxa singaphatheka endaweni ezimbi, let's say for example you're arrested by the cops or you're caught up with demonstration, uzibambe njani, then usizo ungathola njani livela kuma-lawyer.
Inhlanganiso yemisa Zimbabwe ibika ukuba lonyaka eZimbabwe kunentatheli zindaba ezilichumi ezithe zabhekana lokuhlukuluzwa ezweni ngesikhathi besemsebenzini wokuthapha indaba. Bakhuthaze intatheli zindaba ukuba zisebenze ngonanzelelo ngoba akuladaba oluqakathekileyo ukwedlula umphefumulo. Lonyaka ukuhlukuluzwa kwentatheli zindaba ezweni kukhuphuke ngesilinganiso esesabekayo okwethuse uZulu jikelele kanye nabenhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu. Ngimene iStudio 7, ngikobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.